siyabonga Sandra Lojonga li chona njani sapho leZimbabwe ikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 21 ngonqabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abalwa impi yenkululeko labasekeli bebandla lezanu PF bamiswa phambi komthethandaba eGweru besetheswa icala lokubulala umlimi onsundu.
Izisebenzi zenhlanganiso yebulawayo agenda ebezisetheswa icala lokwenza umhlangano eVictoria Falls zingacelanga imvumo emapholiseni zifunyanwa ngumthethwandaba zimsulwa.
Sizezwa ukuthi umanji upheze zathobani.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenkezo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe kundawana zelizwe esijeneyo lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwa impi yenkululeko abalichumi abetheswa icala lokubulala umlimi onsundu emaswingo ngenyanga kaNhlangula. Bamiswe phambi komthethwandaba weGweru izolo. Abantu laba babikwa bahlahlela umnumzana Mofaro Mukaro ngehloka wafa. Ukunjalo nje ibandla lezaphu selixwayise uMongameli Mgabe ukuthi amise ukuthunjwa kwamapulazi ngabasekeli bebandla lezanu PF okuqhubekayo endaweni eziningi zelizwe ikakhulu eMathebeleland. Leli bandla lithi uMgabe engavumela ubudlwangudlwangu lobu usiyaphambili elizweni kulakho ukuqhamuka ukufuthelana kanye lokulwisana okukhulu. Umbiko lo ulandela ukuthunjwa kweplazi likamnumzana Dumiso Dabengu umkhokheli wezapho ngabasekeli bezanu PF kumaviki edluleyo. Kodwa baphange basuswa ngamapholisa kuleli pulazi. Elinye ipulazi lisanda ukuhluthunwa ngabasekeli bezanu PF eMathebeleland ngelomlimi omhlophe umnumzana David Connolly eliseFictre. Izisebenzi zikamunicipal wedolobho leGwanda ebezikhalele umsebenzi izolo ngenxa yodaba lweholo lazo elenyanga ezinhlanu ezedluleyo elilokhu lingazibhadalwa zibuyele lamuhla emsebenzini ngemva kokungenela kukahulumende ngalolu daba. Uhulumende yena uthi kufanele zilobe ugwalo oluchasisa izizathu zokuba kungani kufanele zikhalale umsebenzi olweshow cause order. Izisebenzi zithi zifuna iholo lazo elenyanga ezinhlanu elingazibhadalwanga njalo ziyala ukuthi iholo lazo lehliswe ngoba umunicipal isithi liphezulu kakhulu. Izisebenzi lezi zake zakhalala umsebenzi ngenyanga kamabasa ekuqaliseni komnyaka kodwa zabuyela sezithenjiswe ukuthi udaba lolu luzalungiswa. Zithi ikhansili lokhu ingakagcwalisi izithembiso zayo zokuthi zihole ngesikhathi esifaneleyo ngenyanga zonke. Okuninga lolu daba sikuzweni ngomnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo wogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamunicipal eZimbabwe Urban Councils Union.
Into ezakeleyo ukuthi i-Municipality of Gwanda i-applyele into okuthiwa yi-show cause order. Le into yincwadi ethunyezwa kuminista ukuthi uminista abantu laba bahambile kustrike kodwa imisebenzi abayisebenzayo iza affecta abantu ama-residents. So sibe sicela ukuthi istrike lesi sime. Uminista wathumeza-ke imeseji yakhe ku-labor officer weGwanda ukuthi hayi hamba uyemisa-ke istrike leso ubese ubabiza abantu laba ngemali ehofisini ubese uqalisa ukuxoxa lawo. So yikho okwenze sama istrike hathi ngokuthanda kwethu kodwa ngedirective evele kuminista.
Kungani izisebenzi bezivele ezikhalele umsebenzi sinanzelela ukuthi zakwenza lokho futhi ngenyanga kamabasa kungabe kulobudlelwano yini?
Ye kulobudlelwano obukhulu kakhulu. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngenxa yokuthi kazikabhadalwa for 5 months. Izisebenzi lezi seziphila impilo enzima ukuthi abanye bazo sebedobha amakhwakhwa amakhabishi emabhimu. So sikubone thina njengabakhulu besebenza ukuthi hayi kungcono sihambe kustrike ngoba sathi sikhuluma le management ukuthi sivuze ukuthi abasebenzi lezi zizakhola nini njalo khangelani le welfare yabo ukuthi isimi kanjani kodwa kakula ngitsho lo yedwa ufunga usilalela.
Lile themba elinganani ukuthi izifiso zenu zizagcwaliseka njalo kuyini eselikumelele kathesi?
Sile themba elikhulu lokuthi isifiso zethu ziyagcwaliseka kodwa esikumele leyo kathethi ukuthi lo labor officer isibize ukuthi izokuzwa lesikhalazo zethu sihambe entweni okuthiwa yi-conciliation stage lapho okuzathi thina umqatshi lesisebenzi sihlale phasi sibone ukuthi into yama-salaries leyo kubhadalwa ihamba njani ngathi ngehlulana ku-conciliation stage sibuye entweni okuthiwa yi-arbitration arbitration kulapho lathi esizatshengisa futhi lo singathi ngujaji simtshengisa ukuthi kungani thina sifuna ukuqhubekela phambili nge-strike and then ujaji lowo uzakutsho ukuthi hhayi sengibonile isikhalazo senyu ngezatsho kathesa ukuthi ikhansili sokumele libhadale ngalolu hlobo so naye ngatsho njalo kutho ukuthi khonokho oza kukhuluma kumele kwenzakale naso ngasayenzakalanga sekuzamele into yonale iyerejista e-high court njengomthetho and then i-high court isizacinga amacebo okuthi ikhansili ibhadale njani
Lo mnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo ogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamanisipala eZimbabwe Urban Council Union obekhuluma ecingweni ekhonale eGwanda.
Izisebenzi zenhlanganiso yebulawayo agenda ebezisetheswa icala lokwenza umhlangano eVictoria Falls zingacelanga imvumo emapholiseni zifunyanwe ngumthethwandaba zimsulwa namuhla. Izisebenzi lezi izithi ngunkosazana Ntombi yezansi Thozana ubutho lezwenyathi uMeli Dube kanye loThulani Moyo. Abane laba babotshwe ngonhlangula ngemva kokuqhuba umhlangano lezakhamizi zekatshetshete ward efolosi bekhuluma ngendaba eziphathelane lenhlalakahle kaZulu. Kodwa ngemva kokuthoniswa kwaleli cala uMantshi unkosikazi Sharon Rosemani uthe abane laba babengakhulumi ngendaba zombusazwe ngalokho kwakungadingakali ukuthi bazise amapholisa ngemihlangano yabo. Seqhume umnumzana Nyathi ngemva kokukhululwa kwabo wachasisa okunenge.
Singabantu abakhululekileyo namuhla ngempela besisemthethwandaba lapha eVictoria Falls. Ngenyanga edluleyo mhla ka-30 July besibuyile lapha sesilande ukuzoyenza i-trial ngemva kokubotshwa kwethu mhla ka-28 June. Ukuthi mhla ka-30 July sasesi-applyela legqwetha lethu leZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi hayi sina sithi icala lalesulwe ngoba sibona okubikwe ngama-state witnesses kungasimqoka. Ngakho namuhla besibuyile kuzoyenziwa i-ruling yangikhona yokuthi ngempela yini silecala hayi i-magistrate wasesikhulula wathi hayi ngokusemthethweni ngokubhalwe yiphosa imihlangano engadiscussiyo izinto zepolitiki ayimelanga kunotifayo amapholisa ngakho ngomcijo wonalowo u-magistrate uthe hayi singazihambela sesikhululekile.
Isinqumo salamhlanje silipha idlabuzane yini lokuthi liqhubeke ngomsebenzi ebeliwenza lize libotshwe?
Thina vele siyinkundla kaZulu ngakho sivele sihamba emthethwandaba sivele singabantu abahamba besazi ukuthi hayi lapha kakula lutho nje bazama ukwesethusela ngakho ngempumela le idlabuzane sesilalo sibile ngakho sizaqhubeka ngomsebenzi ekade sivele siwenza basitshelile kwabasobala ukuthi hayi nxa sisenza imihlangano engadiscussiyo ezepolitiki akufanelanga sibikile amapholisa ngakho yikho lokho esesiza kusebenzisa ngoba yikho esikubikelwe ngumthetho so hayi siyathoka zasibili kakhulu ngokwenzakale namuhla.
Abanye bakho bona bathini ngesinqumo salamhlanje?
Hayi besibane sibili ngobune bethu sithabile sonke sijabulile singabakhululekileyo ngoba besekusibisele emuva kakhulu emsebenzini yethu esiyenzayo ngakho hayi sihlalile phansi sacubungo lasathi hayi madoda kasiqhubekeleni phambili ngomsebenzi esiwusebenzayo lowo kuhle lokho okwenzakaleyo loba nje thina besivele sisazi ukuthi hayi kakula lutho nje kwethu selayo.
Umnumzana Butho lezwenyathi isiphathamandla senhlanganiso yabulawayo agenda sixoxela eseVictoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi asayine isivumelwano samazwe omhlaba esiphathisa abantwana ukuthi beneliswe ukuya kwethula izikhalazo zabo lapho amalungelo abo esephulwa. Lesi sivumelwano sithiwa yi-Optional Protocol No. 3. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli izindaba ongenwe izinhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana oqoqwe yinhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children. Lokho kugcizelelwe ngobona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni le umnumzana Maxim Murungweni ochaze ukuba yona iyini leyo Optional Protocol No. 3.
Ngeyinye yama-conventions akhona akumelele ukuthi athuthukise indaba yamalungelo abantwana. Kodwa le ikhayele ukuthi abantwana nxa belesikhalazo bakwanise ukukhuluma direct e-United Nations Committee on Experts e-UN eNew York.
Sebewuqalile umsebenzi enhlanganisweni yakhe okukhankasela lokufundisa uzulu lezinye inhlangothi phezu kwalesi sivumelwano se-OP3 kutsho uMurungweni.
Njengendaba le eyaphumayo abesipostolini abatshaya amapholisi, leyani ndaba yindaba eyayilokwenza labantwana ngoba amalungelo abo abehlukumeza bengahanjiswa esikolo, kodwa sibona ukuthi abemsakazweni bayasebekhangelele ekutshayweni kwamapholisa. Kuqakathekile lakho, kodwa sithi indaba zabantwana lazo ziqakathekile kulezi zindawo elithi ziqakathekile. Unye sakutholayo ukuthi kuba lohlupho lwemali. Uhlupho lwemali ukuthi kwesesikhathi kusuka kube le competition phakathi kwezindaba. So ezabantwana zisuka zibonakala ingane azigqakathekanga imali isisebenza kwezinye indaba. Kwesinye isikhathi lezo eziphathelene lezo mbangazwe yizo abathi izo ezithengisa amaphepha, lezo zabantwana lezo azizo ezithengisa amaphepha. Ngoba yona ikuthathela izindaba lokhu bakuthi yi-business. So nxa kuyikuthi wona i-news ezikhutshwayo kazithengisa amaphepha, then ekugcineni sibona izindaba ezifanele lezabantwana zingasaphumi.
Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokuphathisana lamankampani ezindaba umnumzana Lennox Mhlanga uthi lokhu kwenza kwentathela izindaba ngesikhathi ziloba indaba eziphathelene labantwana kubangelwa izizathu ezehlukeneyo okubalisa indlela ezifundiswa ngayo emakolitshini.
So ngibona ngazani kuqakathekile ukuthi sikulungisise khonoko ukuthi ama-courses la ayentathela zezindaba kufakwe imbono yonaleyo, kufakwe izinto okumele intatheli zizinanzelele nxa belowa kabantwana.
Uthi uMhlanga ukuluphaziswa kwendaba zabantwana yilabo abaloba izindaba bethi kazithengisi maphepha kuludaba oludanisayo kakhulu.
Nxa kuthiwa iphepha lilezitori or lilendaba, abantu bakhangelela ipolitiki.
Zithi lezi nhlanganiso kuqakathekile njalo ukuba bafundiswe labo abantwana besesebancinyane bazwisise phezu kwendlela inhlanganiso zokuthapha indaba ezisebenza ngayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations ithi izaqhuba umhlangano ozanikeza uzulu kanye labaphatheka emsebenzini yemisakazo enje ithuba lokupha imbono yabo kumithetho abangabe befuna ilawule imisebenzi yemisakazo le. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Isiphathamandla sibona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulinhlanganiso umnumzana Kudzai Kwangwari uthi lumhlangano uzaqhutshwa ngenyanga ezayo, njalo kuzanxuswa onke abaphatheke emisebenzini yemisakazo yezabelo ikakhulu abangamalunga ezakras.
Ukwenza ukuthi iZimbabwe yonke itholakale kunapha ku framework le esikhuluma ngayo ukuthi ibe lembono ukwenza ukuthi sinikeze kuhulumende cabinet ukuthi ma kule ezinye indawo framework leyo efisa ukuthi kutshintshwe kumbe kwenzwe whatever, siyakwanisa ukukhulumisana.
Umqondisi wenhlanganiso yezindaba e-Media Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, umnumzana Nhlanhla Ngwenya, uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokhe edonda ukunikeza imvumo yokuba limisakazo isungule umsebenzi, sona isisekelo sombuso sinanza imisakazo enje, njalo uhulumende eseqalisile ukunikeza limvumo kumisakazo ezimeleyo. Ethi kukhanya injongo ingeyokuthi kube lokufunakala kokuguqulwa komthetho kuqala.
I-Broadcasting Services Act ile ma-provision amaningi abayingxaki kulabo abafuna ukusakaza. Ama-provision ahambelana lokuthi ngubani okumele abe ngumnikazi waleyo msakazo. Ama-provision anqabela ukuthi kudinge imali ngaphandle kulabo abale mali ukuthi usakaze. I-provision enjengokuthi awungeke ungabe ube le mali enganani unothe kangakanani eZimbabwe, awungeke ube lo msakazo i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ingakuncusanga ukuthi ube lomsaka.
Umnumzana Kwangwari uthi noma betaniswa ikuphuza kukahulumende ukuvumeza imisakazo enje elizweni, kukhanya uhulumende esezinikele ngendlela engcono ukusebenzelana le misakazo enje silinganisa lokwakusenzakala kudala.
Sibona ngani sokutshintsha indlela indlela yokuthi inkulumende ikhangela njani, ngoba ngathi siyabona ngani sebefisa sebekhona ukuthi sikhulume ngendaba yankosi ngendaba zakhona. Masilinganisa kudala, kudala babengafuni even ukuthi sihlale phansi sikhulume ngendaba yakhona, babengafisi kunoko.
Othi lokho yikho osokubenze ukuba becabanga ukubamba imihlangano lomphathi ntambo obona ngemisakazo kuhulumende. Ugatsha lokusebenza kwamagagasi olwe Transmedia kunye lenkokheli zomdabu ezicine zinikeza imbono yazo kulolu daba.
Vela kibo bathi bona into le iqhakatheke kakhulu, bayayifuna njalo bafisa ukubona isebenza lapha eZimbabwe. Abanye especially abavela kundawo ezinjengeboBinga okukhulunywa ama-languages lawa, ama-languages akhulunywa abantu abalutshwane eZimbabwe, bathi bona ma imisakazo yezigaba engabakhona ama-language kumbe amasiko abo angagcina kuhle kakhulu, so bayafisa ukuyi.
Isisekelo sombuso esitsha sikhuthaza ukusungulwa kwemisebenzi yemisakazo yezabelo elizweni noma uhulumende engakanikezileyo mvumo okwamanje kulimisakazo. Imisakazo le ibikwa isebenzisa indlela ezifana lokudindwa kwama-CD adlalwa kumakhombi, njalo eminye yayo isebenzisa amagagazi esatellite ukusakaza kumisakazo efana le-Channel Zim la ku-shortwave. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla silohlelo lweziphathelane labo sifazana lapho esixoxa khona ngodaba lwesithembo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Soko lokuthula kancane edolobheni le-Ferguson eMissouri khonapha eMelika, lapho ipolisa elimhlophe eladukula khona labulala ijaha elinsundu esitaladeni. UMichael Brown wadutsholwa ngendlela esitshiye uZulu ethithibele lomongameli Barack Obama esithi kumele kuhlolisiswe ukubulawa kwakhe ngumpolisa uDarren Wilson. So kulamalanga alichumi lanye amapolisa ahlome okumangalisayo egijimisana labantu abazondiswe ikufa kuka Brown. Bathi ukubulawa kwakhe kutshengisa sobala ukuthi lokhe kulenketha betshaba emangalisayo eyenziwa ngamapolisa amhlophe khonapha eMelika okukhanya ezonda abantu abansundu. Igqwetha elikhulu leMelika u-Attorney General Eric Holder sethunywe ngu-Obama ukuthi adlolisise lolu daba. kusenzakala lokho konke lokho abasekela uWilson sebemdingele inkulungwane ezilikhulu labachumi amahlanu i-$115,000. Imali le yedlula ngenkulungwane ezimbili i-$2,000 leyo esidingelwe amagqwetha kaBrown. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni leMelika lakwamanye amazwe olwe-US State Department luthi akumelanga uZulu athi okwenzakala eFerguson kunjengalokho okuvame ukwenzakala emazweni afana le-Egypt, iChina leZimbabwe. Kambe uZulu uthini ngodaba lolu eZimbabwe lapho amapolisa aziwa ngokugijimisa labo abalwela ezombusazwe lelungelo loluntu. Asizweni umnumzana Morris Ngwenya osekela ibandla lezanu PF lo mnumzana kucacaphulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7. Ungwenya usungula lolu daba.
Ye lokho kwenzakala eMelika vele awusimangalisi thina ngoba vele siyakwazi ubana abamhlophe abakhona hanje eMelika vele bakhangelela phansi abantu abamnyama abantu abansundu ngakho sonke isikhathi sibona bezele besenza yonke imizamo eyokubancindezela kanye lokubona ukuthi abantu abamnyama ngabe bayafa ngabe bayaphila sikhangela ngeminyaka yabo-1960s kwo-70s khona ngale babehlaba amajekiseni okunika imikhuhlane abantu abamnyama isifilisi njalo singakhangela lakhona manje lokhu kusenzakala imikhuhlane eminingi esiyibonayo eyamavirus be ilungiswa khona ngale kwele Melika ihlose ukuqeda abantu abamnyama esingathi i-biological warfare leyana vele kulo abamhlophe abeMelika vele bazonda abantu abamnyama singakhangela lokhu kwenza kwakathesi bapho ngokufaka nje umnumzana Obama esikhundleni leshana kuyuvala kuphela abantu abamnyama ukuthi bacabangangani ukuthiwa bayalingana kodwa vele ngokwabo bona bayasola bakhangela phansi abantu abamnyama.
Ngena khonapho baba Phulu ukubona njani khonokho okukhulunywa ngungwenya.
Ngivumelana nobaba uNgwenya ukubana siyakwazi ukuthi lengali yokuthi ukuluza kwabantu abamnyama lokuba bandlulule e-America leyo imbali ende kakhulu icalisa ngezikhathi ze-slavery. Ngalokho-ke futhi abantu be-America kushuthi banama-problem kumele badile nawo amaningi kakhulu kumele bakulungise khonokho ngoba kuyaphula ama-human rights abantu abamnyama ama-human rights abantu abaningi kumele bazilungise ezindaba zabo khona ngale e-America. Thina lokhu kuyasikhathaza njengabantu bama-human rights kodwa silama-human rights esiwakhangele nawo lapha eZimbabwe. Kwathi mina ngithemba ngikhulumela abantu abaningi abasemakhaya baneproblem yokuthi baza kudlani kusasa. So lokho kwe-America abakulungise bona khona ngayo.
Ye, buye futhi kuwe baba Ngwenya, akhona phela amapolisa akade sengene ezidaladini lapho ezama ukuthi athulise abantu ngakhonokho okwenzakalayo kulezi mota sibili ezinkulu ekade zigijimisa abantu kunjalo nje. Kambe ungathini ngakhonokho?
Ye, yikho ukuthi phela bakhipha izikhali ezisabisayo kumbe bazathi bafake isikhali balethi basebenzise izikhali ezisabisayo ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi abantu abaza ngena ezidaladini lapha ngabantu abamnyama njengoba vele bengenandaba nabo yikho sibila bakwenza njalo lokhu nxa siwukhangela vele umthetho we-America vele nawo uvele unjalo ekuthini vele awuhloniphi abantu abamnyama yikho namapolisa nawo esisetshenziswa ukwenza khonokho ukuthi achaye abantu bona-ke abantu bafuna ukutshengisela kodwa uhlolisa kakhulu ngenxa yokuthi lona elizwe le-America sibona liyilo elizama ukukhokhela ngokutshela lapha e-Africa ukuthi idemokrasi kwenziwa njani akumelanga abantu bachaywe ngabe betshengisela kodwa labo nampo bakhipha izikhali ezisabisayo. Ngakho-ke lokhu abavele abahlala bekukhuluma lokhu ngedemokrasi ngamanga kuphela yona vele ngokwayo abayazi amalungelo abantu ikakhulu abantu abamnyama abawahloniphi bona abamhlophe ayeneli.
Ngena khonapho baba Phulu, kambe kunjalo yini
ukuthi futhi u-Obama ukufaka kuhlekafana ngokokujengisela njengesithombe seshopu lemindia angibona ukuthi singatho njalo kodwa yebo nanxa ekhona khonaphana sibona abantu abamnyama lokhu bejelezile kodwa singakhosi ukuthi u-Obama wasuthuthuze abantu abamnyama phela ngu-president we-America kodwa sebesikhangelele ukuthi nxa ekhona naye kumele azame ngezindlela zonke ukuthi alungise izindaba lezo. Kodwa siyazi ukuthi angeke akwenze, angeke akulungise lokhu in 4 years or in 8 years. Into yayikhona for centuries, yilokhu ijeza kahle. Okwesibili, ukukhishwa kwezikhali ngamapholisa ukuthi mina indaba le angazi ukuthi beseredule abantu abangaki bebadubula njani. Kodwa siyasibone kusenzakala nxa kulama riot, izikhali ezinjalo ezinjengamatanki amanzi lasebarbefields lapha sekukubona amapholisa ayakwenza ukuthi bacontrole ama-crowds labantu abarayothayo. Lingaphosi ukuthi phela nabantu nxa berayotha lapha besibona bengene bahlobo bethatha impahla zabantu beluta iy'mpahla zabantu nazo kumele zivikele. Kodwa esikuxwayisayo ukuthi bangenzi okwephula amalungelo wabantu, bananzelele bagcine behlukuluza abantu besithi badifenda umphakathi. Kodwa okwenzakala eZimbabwe siyakubona lakuthi kuyenzakala naseMelika. Kodwa umahluko ube sesiba ukuthi ama-newspaper nxa ereporta ngendaba yakhona kabaliswa, kabavalelwa, kabakodwa. Amaloya nxa ezenta abantu kayethuselwa, kawatshaywa, kawakotshwa. Nabantu bahambe ekhothi iy'ndaba zakhona zisuke zikhulue nxakade berayona. Ngalo abasozi babotshela ukuthi indawo zedemonstrator bazabotshelwa ukuba nabo besenza ama-acts of violence bekushaya amawindi betshontsha besenzayo. Okwenzakala lapha eZimbabwe siyabona lakhona ngale kuyenzakayo.
Ngithanda ukuthi ngikhumbuze uMnumzana Phula ukubana idemokhrasi nxa sikhuluma lapha nge-Amerika sikhulumela emthethweni owafakwa i-America weZimbabwe, Democracy and Recovery Act weziphiralwana. Anti lapho ukuthi Democracy Act bona bazenza intshantshu phezu kwedemokhrasi yeZimbabwe. Yikho lapha sikhuluma ngabo ukuthi hathi angithanda ukubona ukuthi vele wonke abakwenzayo kuhlose kuphela ukuhlukuluza abantu abamnyama.
Umnumzana Morris Ngwenya usekela ibandla leZANU-PF obexoxa endawonye lomnumzana kuqaqaphulo igqwetha elilwela ilungelo loluntu bebelo Gibbs Dube weStudio 7. Ngamafitshane sikhangele impumela yemidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Iqembu le-Highlanders linqobe ele-Triangle nge-1-0. I-Dynamos le-Wange zibe ngutshikilobhanqa 1-1. Phetha ezalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Abalwa impi yenkululeko labasekeli bebandla leZANU-PF bamiswa phambi komthethwandaba besetheswa icala lokubulala umlimi onsundu.
Izisebenzi zebulawayo agenda ebesetheswa icala lokwenza umhlangano eVictoria Falls zingacelanga imvumo emapholiseni zifunyanwe zingelacala.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilale.